abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abalandaba lokuyahlola amagama abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo ezimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana madodana Fuyana ohlala empophoma koBulawayo.
Baphindawo zokuvota nganyana azilancedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siye check-a amabizo but ngaze sivote still kakokufanana izanyaka yokungena kubele kusiyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele yiyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngi-check ibizo ngenzeni abantu bekukhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazusele embusweni wabo bahlale kube besibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha koBulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Mamayinzi kathesi kunje yibo abantu eziningi kwakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvesti into eziningi bethatha wonke maplaza abanye basuka khona le bezolima isame abantu bezane bathatha indawo zethu.
UNkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazange vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukurejista ukuvota yikuthi iphathileyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomile amakhiwa la mali elizweni akula mali akula msebenzi siyahawula. So angiboni i-reason yokuthi ngirejiste ukuvota ngoba i-government leyo khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abalutshwana bathi bahlola amagama abo ku-voters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Patson Moyo ngomunye wabafinyelele lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengi-check-ile ibizo lami ukurejistingilele ukuvota. Ngadala inumber star 265 to check ukuthi khona ngathola ibizo lami likhona. Hhayi ngatholoke likhona sokuthi alandele kunampiza baphinda ngivote futhi njengavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kuntsho ku-right isebenzi.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo ku-voters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lwalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi iZEC kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertiser uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo bachecke amabizo abo ku-voters roll.
Kuya phambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi iZEC sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa ku-voters roll. KoBulawayo khonapha kuphela iZEC ichazile ukuthi eCountry Park kuwa 28 bakhipha abantu abangu 1000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elapho ekhona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla koBulawayo uFreedom Rachu uyakufakaza lokhu.
Igama ngu-Comrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu-PF koBulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kulo hlelo olweZEC oluyaphela mhla ka-26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Phose zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luqhitshwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngimele isithuthu 7 ngikoBulawayo egama lamuyezwa Jesus Banda.